Uhulumende kasingezelelanga imali. Imali vele sikade sihola inyanga ezidluleleyo is just the same. Uhulumende okakwenzayo wahamba phambi kwemedia wakhuluma ngama-journalist ukuthi thina wasingezelele imali, wasingezelela imali, yena ingasingezelelanga. Yena ekhuluma imali kade loku siyihola salary plus i-COVID allowance. Imali yona le yafika ku-R12,000. Nxa sikhangela ama-black market rates, imali le is less than $100. So asingezelelwanga imali. So thina njengababalisi, njengenhlanganiso, asisoze sibuyele emuva. Into ingakwanisa ukusisukumisa ukuthi sibe semsebenzini yokuthi uhulumende abisele back imali kade siyihola ngomunyaka ka-2018 Okthoba, $520. Yiyo kuphela ingasibuyisela emsebenzini. Okunye lokhu siyabedlula sisikhathi, ngoba imali esiyitholayo kathesi ayinelisi ukuthi ngingabhadali i-rent elokishini i-one room, ngingakwanisa uku-afford i-transport ukuthi ngiye semsebenzini, ukuthi ngingakwanisa ukuthi ngibhadale abantu bamami i-school fees. Is so much less than imali engiyitholayo or esiyithola njengababalisi. So thina we are very clear, imali engasisukumisa ukuthi sibe semsebenzini is $520 minimum. Or else uthi uhulumende asi-engage, sikhulumisane kuhle nokushona sethu sela ukuthi uzasixotsha imisebenzi.
Uhulumende ube sengani uyethusela ukubana lingekela ukubuyela emsebenzini alisozo lithole iholo. Zithini ezinye izisebenzi ezifana lani amatitshala?
Uhulumende uyasiyethusela kodwa asila daba lakho, ngoba lokhu okwenzayo wena uhulumende kutshona esiyethusela is unconstitutional. Akuncedi ngalutho, akusolve iproblem. Ngoba ababalisi nxa bangela imali yokuthi babe semsebenzini, abala mali, uhulumende kumele ababhadale or abaholise imali eneleyo. Ukuyethusela akusolve anything. Ubugevenga awusolve any community or national crisis. Uhulumende kumele asingeje kuhle, sikhulumisane kuhle, ngoba imali esiyifunayo yi-$520. Nxa ingakwanisi kumele asingeje kuhle, then sesikhuluma ngababalisi esibarepresentayo, kodwa abasozi bavume ababalisi ukuthi bahole imali less than $520. Ngoba yimo imali kade siyihola ngomnyaka ka-2008. So kuyini okutshintshileyo? Kuyini okutshintshileyo? Uminister of Finance uyaclaima ukuthi kwenza i-surplus ye about nearly a billion. Imali yeyo iyakwanisa ukuholisa ababalisi the whole year including ama-bonus. So asisoze sivume anything less than $520, asisoze sikuvume njengababalisi. So ukutshona siyethuselwa akuncedi ngalutho, akusozi ngalutho, siyasihlalela ezindlini. We are more than 120,000 ababalisi abangekho emsebenzini kathesi. So uhulumeni nxa yena efuna ukusixotsha, kungcono asixotshe emsebenzini. And that will be a national crisis. So the best way forward, uhulumende kumele asingeje thina, sikhulumisane nalaye njengenhlanganiso uhle, sikwazi ukuqeda iproblem esilayo ku-education crisis. Not ukuthi sona isithi ukusela, it doesn't help anything, doesn't solve any problem.